lakathesi khanya uyehlule ukuyithola imali. Abantu laba abalezimali zonke lezi imali le kayihlali ebanki i-cash. Isikhathi esiningi i-net worth yakhe lena i-value yama-properties akhe lana. Kukhanya uTrump ngumuntu owayeboleka imali kakhulu. Ngumuntu o-notorious lapha ngokubankrupta ama-business. I-Atlantic i-deal yakhe lena e-New Jersey. Ele casino e-Atlantic City. Vele ngumuntu o-notorious. Ngapha wagcina amabhenki engasamniki imali. Even lama-business wayengabhadali. Wagcina ungazukhumbula ukuthi ngumuntu obesephiwa imali e-Germany i-Deutsche Bank liya. Yikho lapha ababe siba lama-concerns of ukuthi ngoba i-Deutsche Bank babe sithi kulawo ama-operandis amaningi awe-Russia. So yikho lapha ababe suspect ukuthi imali abivela khona. Ukwehluleka kwakho ukuthola imali lapha sibili, hhayi kukhanyela okunzima. I-half a billion dollars cash naso imali encane. Imali le ayitholayo uyathola sibili imali ama-donation ebantwini, kodwa uyabona ukuthi ama-case akhe awuloya ukuthi bayidla njani. Njalo ulana u-Jim Carroll angithi le 100 million i-90 something million plus isibe kabili elokhu edliwa. Ukuthi ayithole i-cash kuzamele ayithiwe kumbe ayiboleke, and ama-intelligence agency lawo akukhangelele khona lokho i-exposure yona le ikakhulu ngama-case wona la alokhu ekhwela. No, sizabona. Angithi kuthiwa ubehlangene lo Elon Musk last week. U-Elon Musk naye ukuthi 43 billion lena azayithola ukuthi athenge i-Twitter. Angithi wathengisa ama-shares amaningi. Akula muntu ole who is that much cash laying around.
Kodwa nxa sikhangele naye icala alethweswayo elokuthi wayeqamba amanga ukuthi izakhiwo zakhe ziyimalini, njalo lokuthula imali enganani, ubona ungani khonokho kungani kungenza ukuthi abantu bengamlandeli kumbe bengamvoteli, kodwa siyabona bebaningi abamlandelayo. Ubona kubangelwa yini lokho?
Uyabona uTrump ama-business akhe ekugcineni lapha obese umuntu othengisa i-label, ibizo lakhe, i-licensing kuphela. Uyazivulela kuphela i-hoteli and then usufake i-Trump brand and ebesebhadala. Yikho abakade esekwenza. Imali ibisimehlula sibili. Uze waba ngumuntu o-survivor, uvuswe i-show lena i-apprentice. Leni show abaningi bathi yadizayinelwa ukuthi ithengisele abantu to the American populace, not just the audience. Bathi abantu bakhe babengela mashuwa ngesimo sakhe, i-standing sakhe, and khonokhena ukuba kwakhe ukuthi you're fired, ukuba ku-apprentice bamenza ba ngu-boss for years they build up his persona, and babefuna ukuthi balandele i-script mijani esikaregen ukuthi umuntu ovela kuma-TV lama-movie. So uthe efika ubesevele selabantu akade vele bebukela i-show yakhe, like him or not, akade vele soyemlandela. Kuyafana nalathi omkhadoda nangena sasimthanda sihleka sivele sigijima njani omkhadoda useyaqalisa, kodwa engumuntu ophongu jeremayiruizi senza into ezingelangqondo. Okuthi nxa laye wayesesiba ngumuntu osemile laphana sonke sathi hayi umkhadoda nangenako kwakufika kwakumbali lwana omunye lwana wayesindebeleni vele ezingane engane vele kamkhulumise engane uyalwa laye, kodwa vele sasihleka yabona. So umuntu onjalo yikho bakwenza ku-Trump, they built him up and then lova a caricature, but abantu abanengi support Ulayo. And then obviously ama right wingers they married a narrative yabo. Umuntu owamnika a true power ngu Mike Pence. Upenso nguye owabuya lama Kristu. Mike Pence brought the Christian right, ama Christians, but umthandazelene bafaka ama verse, and now abantu be church abantu bokukholwa. Ungazikhuluma umlimi umfundisi ethi umlimi uthe finish. So uTrump yiyo i-strength yakhe lapha ukuthi i-propaganda le-Christian faith isebayihlanganisa dangerously to where yena ulokhu ebabambile abantu.